omunye wabashutsha yokuhlala ezindlini umnumzana Senzo Tshabalala ohlala eNkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
I-lockdown yakhona yesikhona but I have been seeing ama-cues everywhere abantu nayo impupho and abalachoyezi ngoba impupho yakhona ungayilulayinela ayikho. So yes, i-lockdown yakhona locked down but indawo esitshisini le especially yempupho landani lokho ama into esizifuna kakhulu yizo ezishodayo at least ngingawenza basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwazi ukungena ishopu eseyithatha iziphumele ihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edward Ncube isakhamuzi sakosekusile eNkulumane.
Kuba ngani sakunokudla kule lockdown ngalo sonke siyayilandela umthetho.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona nabobaba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isivikela emkhuhlaneni kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini hhayi iyasibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasivikela emkhuhlaneni lathi sike sibona nele muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala eNkulumane Top uthi akulalutho oluguqukileyo emalokitshini koBulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, ligadezi i-lockdown ikhona kodwa nganiki kumbe kuthiwa abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula lockdown, abantu balokhele down etown kuphela yikho laba bangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwayawayela le social distancing yakhona, yathola abantu betshaya nezandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Yini sibilimbisele emuva kakhulu ngoba thesi business imile sonke sendlini, abantwana baya befuna ukudla, ngicina nithatha yona le imali ye-business futhi senisiyathenga ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo ukuthi ngaba maybe uhulumende ngade faka isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochago i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isiyi-$11. So ama-prizes akhona aqanise kakhulu. So kithi thina sizisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathe sasikwazi thinxa sesiyavula futhi siyawuda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo koBulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, amantu liyaxokozela kakhulu lilisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gciwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa bathi 2 meters away ngoba nxa useduze lowo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gciwane uyalithatha njalo uyabuzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani nabanye njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Imele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.